Amapolisa ahlomileyo avuke evimbe igalaji lechabalala elithengisa amafutha ezimota lapho bekuzaqalela khona ukufola kwabatshengiselayo besiyaphelela emahofisini ekhansi likamsitheli okuthiye abakade befuna ukuphatheka bebuyele emakhaya belokudana okukhulu. Unobhala jikelele wenhlanganiso yebhethu likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo onguye obeqoqe lokhu kutshengisela uthi kuyadanisa ukuba amapholisa abalele ukutshengisela bethi noma bemisiwe bazaqhubekela phambili kusuku abazaluhlela ethi ngeke bayekela ucross ethuka abantu.
Ucross okhanya engumuntu esemandebeleni esithumela amandebeleni ukungahloni. So namhlanje bekufuze sizotshengiselela ukungasuthiseki kwethu ngendlela ukuthi sakhuluma ngayo. Manje abomthetho bathi akufuna akufazanga siye phambili ngokutshengisela kwethu. So sasesivumelani sizabuya sizohlangana lapha ngoba sazifunisa abantu sizobatshela ukuthi hayi sizokuthi esingayenzi i-order kuze sikwenze kodwa hayi sizahlala phansi silungiselele sibone ukuthi siyenza njani ngoba ngeke size sinekele yethu iprose ekhuluma into zakhe ezingahlonipha abantu bemandebeleni.
Umongameli we-MRP omunye wabavinjwe ngamapholisa ukutshengisela uthi ukuvinjwa kwabo akubathokozisi njalo uCross abekwazi ukuthi kabayamukeli inkulumo yakhe.
Uthi amapholisi isikhathi esiningi siwazi protekta ibandla lezanupiyefu ngoba lawo sikwazi ukuthi ngawe zanupiyefu. Namhlanje siyazibuza ngoba okunye sikwaziyo ukuthi izanupiyefu libandla elingathakazeleli abelungu. Libandla elalwa labelungu libaxosha ivile emaplazini lakumabhizinisi. Namhlanje siyazibuza ukuthi i-interest yezanupiyefu ukuthi izodifenda umlungu lo okhulume kubi ngamandebele okhuluma ngabantu abamnyama interest yabo kuyini ngezindlela kufithi bayatho ukuthi uthethi cross right akukhuluma ngamandebele kuyinto eqondileyo lawo bayakusupporta yibo yikho bekhethe ukuthumela amapholisa ukuthi azosifika.
Isakhamuzi sebulawayo South umnumzana Melusi Chuma laye uthe kumzwisa ubuhlungu ukuba umuntu abamvotelayo usebathethisa aphinde avikelwe ngamapholisa.
Kusizwisa ubuhlungu ngoba abantu abasithethisayo ngabantu abazithi futhi bavotelwa emathepheleleni bese besehluleka futhi ukuhlonipha thina esabafaka esinkweni leso abasidlala. Sisiwami nxa injikhonkotha ikhuzwa ngumnikazi besikhangelela ukuthi nxa injaleyo isikhonkothile ikhuzwe ngabanikazi manje kukhanya abanikazi bagijimisa okhonkothwayo so asisakwazi ukuthi kumenjani.
Osakhulayo uJoseph Phiri laye uthe kuyamzondisa kakhulu esona ukusekelwa kukaCross ethi kukhanya inkulumo yakhe ivunyelwa ngumbuso okhona.
Hayi kuyasizondisa kakhulu ngoba thina size lapha sizokhuluma ngalo muntu okwazi ukuthi asithethise kodwa amapholisa abuya azofuna ukuthi bona bamprotect singazi ukuthi bakuowonelweyo or kumele kuprotect onjani empilweni.
UClearence Ndlovu laye ucale umnumzana Cross ethi inkulumo yakhe imbi njalo ikhombisa ukuba ulobudlelwano lebandla elibusayo ngoba kuyibo abavame ukukhangelela phansi emiye imhlobo ezweni.
Ngilokudana kakhulu ngalokhu kwamapholisa ukuthi bemise idemo ngoba lo muntu uthethise umhlobo wabantu bakithi amandebele so bona bangena ngapi kumbe lo muntu usebenzelana le Lacoste so yikho bemprotect.
Kumaviki ambalwa adlileyo umnumzana Cross uchothoze kabanzi abantu bemandebeleni okuthiye iningi labantu licasukile bethi yikuswela inhlonipho. Abatshengiselayo bathe bazaqhubekela phambili bedinga imvumo yokutshengisela kungakhathalekile ukuvinjwa ngamapholisa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.